Ngombono wami mina le nto kumele sibheke kathathu ngathi kuma engiza amathathu ngoba kumele sisaze ukuqaleni ukuthi mina ngakho umuntu ongumntuthu osebenza esithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazwe la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngaluso sesaba ngokuthi ayephambe ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfake embusweni ngamasotsha uma sithi siyakhangela ngey'nto nje eziphuma amaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hhayi ngilokhu ngeke ukwenza asisoze sikuva ubuye futhi kwenzakale ukuthi hhayi ngempela uqinisile sibili akasafuni kumbe uyafuna so singakukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamuke lalokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwana
ye ungathi uyakubhekisisa usenkingeni layo njengoba nje ubefakelwe ibutho embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa nje umsekelo wakhe uwabo Kembo Mohadi ekhuluma esithi hhayi uzomsekela
ngubani omunye abangamfuqela phambili ukuthi ancintise
amandla ezanu kathesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamabutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bezibamba lapha imitshina laleni ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisola ukuthi ayiwine ngakho-ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye umuntu okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uchiwe iphawa yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa ma sithi uyabheka isisu uzobona ukuthi kulo ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa sikhathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi nguchiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uchiwenga ngeke abusi kodwa ma sibhekisisa kathesi mbona sengathi bazofaka yini bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from iEngile esingathi ngamasivileni kuthangathathu uyabe sisaba laye ngoba kulokulwisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezanu lena esithi yilacos